kunzima ukuthi sikhangele lokuthi bazakuwa ndalo lokuthi bazaxotha umsebenzi ungakhohlwa ukuthi uBert Angels lo ophethe ilizwe wamenza uambassador wakhe akusiyonto entsha bathe bethatha besanda kuwisa umgabe kwakhitshwa a list yabantu okwathiwa ba-externalize imali bazabotshwa abanikwa isikhathi thize ukuthi beyiphendukise akuzange kwabonakala ukuthi kwenzakaleni silabantu abafana nalo mama urushwaya uHenrietta owabanjwa e-airport ehamba legolide wabotshwa okwesikhathi thize kathesi sokwalahlela eceleni silabantu abanjengapupiska mfumira omeya wajajena so eZimbabwe akusiyo nto entsha ukuthi kuthiwe umuntu obanjwe esephula umthetho okuqakathekileyo ukuthi iloyalty yakhe ebandleni infilimu Al Jazeera kuphele engasinceda ngakho i-information nje kuphele ukuthi abanye sihawukele ukuthi nampa abantu badla umnotho welizwe abantu bedubeka bona bezinothisa njengama-individuals kodwa kukho okunye singathi sikukhangelele ngoba eZimbabwe ubotshwa ma uphikisana laba bephethe ilizwe kuphela ukuthi utshontshile ngoba bona la bantu ababe-UBert Angels akuqala ukuthi kuthiwe nango ngento ezenkohlakalo waphumela izweni lapha kuthiwa ulento zenkohlakalo kodwa lo sephethe ilizwe waqeda wamnikeza isikhundla wathi ungomunye wabammeleyo ngaphandle kwamazwe so kimi angikhole ukuthi ubebekwenza bengakwazi kuphela nje Al Jazeera yeyabisihambe yakhipha imfihlo kodwa ukuthi sithi khona kukhona okungenziwa kubo kangikhole ukuthi siyabe siqinisile iZimbabwe siphila kuyo siyazi ukuthi inkohlakalo asiyonto emangalisayo okwethusayo kuphela ukuthi ngabe ngumuntu ophikisana nombusazwe lowo.